ngikade ngiyenzele amhlophe ngukhala ngijele ngizomthwa ithabangu esekunika isikhulu la esekunika esinali angazi umesinali ngenetive nje unesinali bani iyenile labo thabangu ukuthi usuyiphatha amandla esikhulu emhlanganisenini labo thabangu kodwa into engidanisayo mnumzana afise ukuthi kuinto yenu la uyayazi mfowethu uba ivele iyigresilesi bakithi into nje likhona ngiyenza ivele lingelabufakazi obugcweleyo uyakwazi ukuba lifuna ukuthi zani p f ithole ithuthethi mazuri akula just ukuthi ningalanga iphinizela ukuba lithi lifuna ukurekhola ama-members ethu p f lihlulele futhi lina ukufida ama-members enu kumbe lapho lifida khona ama-candidates enu nxase livale awethu ama-candidates ehluleke ukuyina nxa lisithi p f eyiyo ekhokhelwa ngu-advocatesamisa iyayimpoza ama-candidates lina elingayimpoziyo afikabesizeta kule-primary election or whatever process elisebenzisayo ukuzekhethe i-candidate liphonguvuka selifakile nje abantu benu into afisayo ukuthi bangene endaweni ezinike ezishiyeneyo njalo laba abantu kibafakayo iningi labo ngabantu abavelekeko popular kumbe bengathandwa ngabantu bacine bedliwa bethatha ama-constitutive libadonisa kwezanu p f so kuyadanisa mfowethu ukuthi yena ngomsebenzi wonke ukuthi agqinisukela kudala kodwa into seliyenza labo mnumzana uchaba ngiyadanisa kakhulu
nanso-ke indaba mnumzana sis
ngiyamangala ukuthi uyangicongratulate angekundla mina always been in the higher positions of the opposition njalo kangiqala ukuba lesikhundla esezulu esingamangalisa abantu namhlanje bona obaba undlela yibo abenza into engaqondanga ngokuvumela izigaba zabo lapho abakhona ukubana zithathwe ngabantu abangasibe bakhonapha kayisiyo mfihlo ukuthi e-Victoria Falls Macnor bekungumuntu weshonela kayisiyo mfihlo ukubana ubaba uvanya okade kumele angene elubani asimuntu welubani aziwa ngabantu belubani kathiwa mfihlo ukubana ifemili eyi-one ibifuna ukungena ikhokhele imatawa uvanywa ngomunye ofana labobaba uPrince Dikeleho abavele besetshenziswa ukuthi kube yibo abantu abaletha abantu bangaphandle emathekele
ungathini ngamazwi kamnumzana siso mnumzana ndlela
ngiyabonga dadewethu ngemva kweminyaka yonke leyi uchabango labo besiso baqhubeka bona besilwa lamandebele kumbe lamashona kumbe lomhlobo othize thina silwa lezanu p f sesiyaziwa ukuba yiningi indezi labantu abezimbabwe yabantu abezimbabwe labanyindezelanga ngamashona kuphela kumbe ngamandebele bayindezelwe izanu p f
ingqube isikuwe mnumzana siso
cela ukumkhumbuza ubaba undlela ukuthi baba ndlela baphendeke ebantwini begaba lapho akhona kumbe iprovinsi lapho akhona ubaba indlela abe lesiqiniseko ebantu nacela abantu iqiniso engathi uchabango wenza into engayiyo njalo amlebhule izanu p f ngoba yena lapho akhona kumele akhulume ngendlela okumele akhulume ngayo whatever kodwa uyavumela ukuthi abantu bemashonaland babuye bazofundisa abantu bethu bengingazi nokukhuluma u-a njalo kanti bemathekeleni noti banzelelani izigebengu lezi ezigcinwe ngabantu beharare ondlela ukuthi babuye bazodiploya impilo zabantu esilethela ubukhokheli obungayisibo iqolo uxolo dadewethu njengoba umfowethu umbuso ekhuluma ukuba uthabawo into abayenza into efunwa ngabantu bakithi kwela mandebeleni bengitshela ukuthi ngi-challenge yena uthabawo wakhe ethengeli ukuba akabona kwalebhodabhoda edolobheni nakobulawayo kule ndlula kule ntumbane engithabawo abone ukuthi abantu bamathebeni bamthakazelela kumbe yithi lapho kogodla akabonakale sedlula eyavukho esiyezokona esiye emafonithi esihlakatshane njengoba efithi into ayenzayo iyenza ethandwa ngabantu nde yenza into efunwa ngabantu la uchabango uyayazi ukuba abantu bemathebeleni le nto ayenzayo uchabango kabafuni nakuyibona singatsheni ukuthi bayethi sichithe isikhathi sikhuluma into yamandlwayo
ubona ingani kungamehlula lokho yini umnumzana chabango mnumzana siso
ngizamphendulela uchabango ngithi mina ngithemba ukubana abantu bemathebeleni bayayamukela into kababa undlela yokuthi alethe abantu besishona nokuthi bazobuya ezobutha abantu bemathepheleleni ngithemba abantu bemathepheleleni kumele babekwazi futhi ukuthi obaba ondlela abobaba othi umsizuko yibo ababuya lamashona esigabeni semathepheleleni ukuthi babuye bazofundisa abantu abe bengazi ilimi le
ye kodwa usekelo singathi ulalo yini umnumzana chaba ebantwini lasebandleni
usekelo ulaso sibili sike senza nyamangala ukuthi ubaba undlela ipolitician enjani enga lingalandeli i-social media mhlawumbe nxa kuyukuthi bengekho lapho kade kusenzakala khona. Ibe lo mhlangano labo babuthaba i-two weeks ago, if I'm not mistaken, ephelandaba dakanala lapha ekade sisethula khona i-candidate ye-TPC umama uMmo Blessing Thembo, okukade khona kugcwele abantu abathonibethokoza bevumelana lento eyenziwa ngubaba uThabo.